Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni.
Besizothini phela ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu. Umthetho uthi kumele siba recall bekungela nto besingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi siyabathembisa ukuthi indaba yecommission ayizukwenzeka. Siyigadile le nto ayizukwenzeka noma kanjani.
Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakhansila awe MDC Alliance yinkokheli yebandla le MDCT.
Hayi ke kuyinhlanganiso ezakha kuphela lawe oyabe reporta kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile. Sibuyavikela abantu ukuthi bengatholakali ukuthi ngubani mhlawumbe oreportileyo wakhuluma ngodaba olunje olunje olwenzakalayo.
Intsha yeZimbabwe yamukele ngenjabulo uhlelo lusanda kusungulwa ngabe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC olwe whistleblower app. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Phakathi kwalelo nani abazinkulungwane phose eziyisithupha 5690 sebesilile kulelo gcikwane labulala abedlula amakhulu amabili 224. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 32,795. Abekolitshini le-Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu 29.3 million abafunyenwe bele coronavirus. Yabulala phose abantu abayisigidi esisodwa 929,444. Ibandla leMDCT selixotshise amakhansila edolobho lakobulawayo ayithoba minembili abalisa umsekeli kameya umnumzana Dinashe Gambarami. Izolo ngemva kokuxotsha amakhansila edolobho leHarare, ibandla leMDCT lixotshise njalo umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale lamakhansila edolobho leBeitbridge kunye leMarondera. Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu bayakusola ukumiswa umsebenzi kwamakhansila amadolobho la besithi kuzaphazamisa ukusebenza kuhle kukamunicipal kanye lokumelwa kukaZulu kwezombusazwe ngesikhathi sinye. Abezana uPF sebevele sebekhankasela ukuba kubunjwe icommission ezaqhuba umsebenzi wekhansili yeHarare kulungiselelwa ukhetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi umphathintambo wezabelo emise amakhansila alitshumi lambili 12 aweHarare kulandela isicelo sabe-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavelas Khumalo uthi leli nyathelo alibajabulisi ngitsho lakancane ngoba kungelani lendingeko zikaZulu kuyikulwisana kwenkokheli emabandleni ezombusazwe kubangwa izikhundla lamathuba.
Lokhu thina siyadana lakho kakhulu noma sasi fisa ukuthi angcenye abakhokheli bethu bangalwela ukuthi impila kahle yethu ihambe kuhle. Kodwa kathe sibona ukuthi konke lokhu okulwela ngabakhokheli bethu akulani ngenhlala kahle kaZulu. Akubisi manzi empompini zethu, akubisi ukuthwalwa kwengcekeza, akubiswi ukulungiswa kwesuwa, njalo akulancedo okulayo kumpila kahle kaZulu.
Osekusenzakala eHarare uKhumalo uthi yinto edanisayo kakhulu ngoba sokubuyisela muva imisebenzi yalelidolobho.
Kungcono laba abalwisanayo bahlale phansi bazwisisane, bame konke lokhu okokumisa abantu abakhethwa nguZulu ukuze bamelelele uZulu. Noma kathesi sibona ukuthi lokho abayala bekuyenza kungacina sokusenza ukuthi kwamanye ama-local authorities kugcine sokulamakhomisheni. Yikho hayi thina lokho asikuthakazeleli, sifuna ukuthi abantu bamelelwe ngalabo abantu ababakhethayo, ayikhona laba amakhomisheni abazayenzwa okokufakwa nguhulumende.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo laye ugcizelela kulumbono ethi akusisindawo njengamaZimbabwe.
Asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngengxabana zezepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje. Lokhu kuzasibisela emuva kakhulu ngoba amakhansili cishe wonke azaqala phansi kutsha ende siphakathi kwesikhathi eside before ama-elections sasehafini. Bephume sivele sikwazi ukuthi sokuqaliswa kutsha ngoba sokungani yikudlala kunganasiyazi into esiyenzayo. Nxa kusehlula sibili kabaresayini bonke baphume, kumbe ikhansili ifake amakhomishini, kumbe kwenziwa ama-by-election, kuvele kuqaliswe kutsha ngoba indlela okuhamba ngayo akusancedi lokho akukhanya ukuthi kuya ngaphi izakhamizi ziphatheka kuba sisakwazi ukuthi next sikhuluma lobani ngama-grievances ethu njengezakhamizi. Ayilungiswe indaba leyi once and for all, ngcono i-MDC Alliance yonke ivele iphume ephalamenti lekhansili ka-1.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Felix Galela Mafa, uchaze labo abaxotshiweyo njengamaqhawe sibili ngoba bengazange bavume ukuthengwa ukuba bahlamukele ibandla.
Kungaba ngcono liqotshwe kuzatshengisa ukuthi linalime ngabantu. Laba abazasala kuzatshengisa futhi ukuthi engxenye babhoda ngale bayakhuluma lomonzura ebusuku njengoNicodemus. Phumanini kuhle, sifuna i-transparency. Abantu abakhethwa yi-MDC Alliance kusemthethweni lingatshelwa ngama-judges a-compromised. Sahamba saya ku-nomination court. I-nomination court ifanana le-high court. Yalungisa konke yathi MDC yi-party esemthethweni.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Pugeni uthi uyabuzwisisa ubuhlungu uZulu alabo kuleli nyathelo labo, kodwa kumele uZulu azwisise ukuthi lakibo libuhlungu kodwa phela umthetho kumele ulandelwe.
Ye, indaba yama-recalls ngempela ibuhlungu, lakithi kubuhlungu, kodwa besizothini phela ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu. Umthetho uthi kumele siba-recall, bekungela nto ebesingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi, siyabathembisa ukuthi indaba ye-commission ayizukwenzeka. Siyigadile le nto, ayizukwenzeka noma kanjani.
Kusenjalo abe-People's Democratic Party Zimbabwe, PDP, labo bathi sebemise umsebenzi amakhansila akubomasipala abehlukeneyo elizweni ogoqela osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume. Isikhulumeli ebandleni leli umnumzana Ngqobizitha Khumalo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo lebandla lakhe.
Kuliqiniso simise umsebenzi amalunga e-PDP abengama-councillors kuma-ward athize kweleZimbabwe. Lokhu landela umhlangano esiwenze eGweru ngomgqibelo mhla ka-12 September 2020. lapho esivumelane khona ukuthi amalunga la kumele amiswe umsebenzi ngoba kasalandeli izinqumo somhlangano we-PDP. Okunengikuzalandela ngalesi sikhathi yikho lokho engile mvumo yokukhuluma, okunengikuzabuya ngesikhathi esilandelayo, kodwa ngifuna ukuchasisela kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngemva komhlangano kube le resolution ye-National Council eGweru evumelane khonokho. Ngiyabonga.
Abezanu PF bona sebehle baqinisa umkhankaso wabo ukuthi kudingwe iqula lamakomishina azaqhuba umsebenzi emadolobheni lapho owakhethwa khona amakansila awe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba esithi asehlulekile uqhuba umsebenzi. Lokhe liqansa inani lamakansila asemisiwe umsebenzi emadolobheni ambalwa agoqela eMarondera, Victoria Falls, Gwanda, Harare lamanye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Idale labaphathi ntambo elecabinet selivumelane ukuthi uhulumende ethule isinqumo sokuvumela ukuhamba kwamabhasi athwala abantu phakathi kwamadolobho okuthiwa intercity ngesilungu. Lokhu kwenzelwa ukuphathisa ukuhamba kwezifundi ezilungiselela ukubhala imihloliso kwamanje ababalisi abazoqondisa leyo mihloliso izethekeleli kanye lozulu jikelele obesethwele nzima imigoqo le. Abantu bebengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho phansi kweziqondiso zikahulumende zokumelana lokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Abanini bamabhasi ahamba phakathi kwamadolobho sebelaywe ukuba nxa befuna ukuphindela emsebenzini kuzamele baqale babhalise kugatsha lubona ngezokuthwalwa kwabantu lempahla ukuze bahlolwe ukuthi bayilandela na iziqondiso zokuhlanzeka lokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization i-WHO.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Intsha iyamukele ngenjabulo uhlelo lusanda sungulwa ngabe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC olo whistleblower app. Okuyindlela uZulu angathumela ngayo imbiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijiyeneyo zelizwe engaziwa. Ingcwethi kwezokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku umnumzana Michael Ncube utshele uMike Hobe weStudio 7 okwenziwa ngabeZAC linyathelo elincomekayo elilakho ukuphathisa abafisa ukumangala izehlakalo zenkohlakalo bengela kwesabela ukuhlukunyezwa.
Ya, lolu lihlupho olukhona sibili osoluhluphile isikhathi eside. Ayikhona kuphela lapha elizweni lakithi but kodwa ezindaweni eziningi ezehlukeneyo. So uhlelo lolu lulungile ngendlela yokuthi luyancedisa abantu ukuthi bakwanise ukuphumela phandle bakhulume ngezindaba ezenzakalayo eziyinkohlakalo ezenzakalayo endaweni ezijejeneyo ezibulalayo kumbe ilizwe kumbe ama-companies kumbe amabhizinisi amaningi akhona ngaphandle. So kuyancedisa nje izinto eziningi ezinjalo.
Siyezwa abantu abaningi bekhala ngale ndaba ye-data njengoba kuzabe kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Ubona ngani abantu abaningi bazasebenzisa le ndlela na ukuripota inkohlakalo elizweni?
Yeah, khona silohlupho ngakhonapho nje ukuthi i-data yinto ehluphayo, into edulayo okwalesi sikhathi elizweni lakithi ngoba ihlala ikhwela njalo nje imihla namalanga. So kuyinto nje ehluphayo. Kodwa ke okukhona khathesi ukuthi kulezi ndawo ezijejeneyo edolobheni lapha ukuthi abantu bakwanisa ukuhamba bekwanisa ukuthi bengene ku-internet besende ama-messages abo besebenzise i-internet for free without paying anything. Bengabhadalanga lutho.
Labo basemaphandleni-ke.
Ya, khonapha uhlupho yilolona lolu ukuthi emaphandleni azikho izindawo ezinjalo. So yilo uhlupho lukhona ngoba indawo ezinjalo zitholakala kuphela emadolobheni. La kwamanye nje izindawo ezincane incane not kuyo yonke indawo.
Ngifisa ukuhlolisisa i-app le kancane. Sizwe u-chairperson we-ZAC umamu Lois Matandamoyo eziqhenya ngempela esithi hayi i-app le wonke umuntu uzathola ithuba lokuyisebenzisa a-report inkohlakalo esingathi ngesikhiwa anonymously. Ubona ngani ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuzasiza na kulolu dubo nxa sesikhangela lolu dubo ukuthi abantu abaningi bakhanya ngani bayasaba uku-report inkohlakalo ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo for ukuthi abantu aba-report inkohlakalo elizweni.
Khona lolu hlelo sibili luyasiza ngakhona lokhu ukuthi luyanceda kakhulu khonapha ekuthini abantu bekwanisa ukuphumela phandle bekhulume zonke mhlawumbe unkohlakalo ekhona ngaphandle lapha. So ekukhulumeni khona phana mabe bephumela phandle bekhuluma inkohlakalo yonke yenzakalayo ba protected, abantu bavikelekile ngokuba platform le ekhona iyavikela ngendlela yokuthi ile tunnel yokuthi abantu akula omunye umuntu ongangenela enkulumeni kumbe ezintweni abantu ababezikhulumile beziveza ukuthi ziyinkohlakalo. So kuyabe kuphela kuziwa ngumuntu oyabe ethunyelwe leyo message kuphela.
So kahle kahle ukuthi uZulu kumele athembe ngempela ukuthi angasebenzisa le ndlela. It's just okuphumayo, it's between wena njalo abenhlanganiso yezakhe.
Hayi kuye kuyinhlanganiso yezakha kuphela lawe oyabereporta kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile, sibe luyavikela abantu ukuthi bengatholakali ukuthi ngubani mhlawumbe oreportileyo wakhuluma ngodaba olunjolunje olwenzakalayo. So bayivikelekile abantu bengakhululeka beyisebenzise iplatform leyo.
Umnumzana Michael Ncube ingcwethe ecubungela ezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho isixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 osuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 224 eZimbabwe. Sizohlaziya njalo uhlelo lwenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Whistleblower App lwendlela uZulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijeneyo zelizwe. Libona ngani uhlelo lolu zasiza na ekuqedeni inkohlakalo? Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende weMelika uthi uzanika umvuzo wamadola angamakhulu azinkulungwane $100,000 ozabancedisa kudaba lokudinga ukuthi owadubula amapholisa amabili ayihleze emoteni yawo ngesonto edolobheni le-Los Angeles ngubani. Iqula elivela eNigeria lifikile e-Accra eGhana ukuyalawula inkulumo eziphakathi kwenhlanganiso ye-ECOWAS lebutho eselibusa kwelemali kusukela phakathi kwenyanga edluleyo lize lithathe umbuso kowayengumongameli.
Abohlangothi lweZimbabwe National Family Planning Council basungule umkhankaso wokuhambela abantu emizini yabo kobulawayo befundiswa ngendlela zokuhlela kuhle imuli kanye lokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa. Uhlelo lolu luqondiswe ikakhulu kwabasakhulayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi kusiya kwengamathumi amabili. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lumkhankaso weZimbabwe National Family Planning Council abaquqhuba besebenzelana labenhlanganiso yePlan International ujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukuba basebenzise indlela eziqondileyo ezokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa njalo lwenziwa ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Mission Kwafa isikhulumeli seZimbabwe National Family Planning Council uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abaluqhubayo ngale iviki lokuthi kungani bekhethe ukusebenza labale minyaka ephansi kwengamachumi amabili lane i-24. Egcizelela umnumzana Kwafa uthe isikhathi esiningi udaba lwemacansi nalukhulunywa ngalo emakhaya luyazila kukanti lokhu akumisi abasakhulayo ukuya lapho.
Uhlelo luqondane kakhulu labasakhulayo abeminyaka 10 kusiya ku 24. Sikhangelane labantwana laba njalo uzathola ukubana balenhlupho eziningi ezikhangelane lemikhuhlane emacansini, ukuzithwala bengalungiselanga, begcine bekhipha izisu sokusiba ngezinye inhlupho njalo eziphazamisa ihealth yabo. So kayisiyo family planning yodwa, nasi yafundisa abantwana 10 to 15 years ngama life skills ngokukhula babezazi ukuthi bangobani, benze izinqumo ezicakathekileyo empilweni. Siqakathekisa kakhulu indaba yemfundo ukubana kabafunde ukuze babe lempilo engcono, babe kwazi njalo ukuzimela empilweni.
Umnumzana Ephraim Ndlovu oyisakhamuzi semagwegwe uthi wenelisile ukuba ahlole igciwane le-HIV endawone lonkosikazi wakhe.
Bengihlala ngestresi sokuthi engxenye singaba lo mkhuhlane, but hayi namhlanje sisentestiwe, so hayi sengikhululeke kakhulu ngoba loo mama endayivele uyetshena esithi engxenye vele uyagula. So namhlanje asentestile la ekhona, so ngiyathaba kakhulu.
Unkosazana Bebe ukhuluma ngakufundileyo kumkhankaso wabe-National Family Planning Council.
Namfunde ngokuzivikelela lokuthesto. Tha umuntu kwamele ehlale ba ekwazi status sakhe. Tha ukuhlala ukwazi status sakho lakho kulungile. Amnangikha indaba zemacansini bayamfundisa. Babe sifundisa ukuthi thokona khona umuntu kwamele azivikele. Futhi kwamele isikhathi amelele isikhathi sakhe.
Uhlelo lwabe Zimbabwe National Family Planning Council oluqale ngomvulo mhla ka 14 Mpandula luqitshwa ngeviki ezayo. Abezethu NFPC bathi kusasa bazabe besemzini weCowdrey Park eMpompini, ngolwesine bazabe beseCowdrey Park njalo eTerminus, kuthi ngolwesihlanu bazabe besempophoma koBhango, kuthi ngeviki ezayo ngomvulo bazabe beseminyela grounds, ngolwesibili begqiba uhlelo besemaphandleni eSt Peter's kanye leKami. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngezelelwa kwamahola okuvulwa kwezitolo lamabhizimusi kwamukelwe ngabanye abathi kuzaphathisa ukuvuselela umnotho, kodwa abanye besithi kuzengezelela amathuba okumemethekisa igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wazise ngomvulo ukuthi amabhizimusi asezavulwa ekuseni ngo-6:30 aze avalwe ntambama ngo-6:30. Phansi kwemigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, amabhizimusi abevulwa ngo-8 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Ingcwethi ecubungulayo zombusazwe womnumzana Rejoice Ngwenya uthi inyathelo lihle kakhulu, kodwa umumo kawuvumeli lokhu.
Uhulumende we-ZANU-PF nguhulumende othande ukuthembisa amanga. Umthuli Ncube wayethembisa ama-business ukuthi bazanikezwa izimali zokunceda ukuze baphathe kahle i-business ngesikhathi se-COVID. Kodwa vele imali yakhona kayizange ibuye, ngoba vele siyazi ukuthi imali yakhona akula. Ye, umbuze ukuthi baphila njani. Hatshi, ama-business la ngovuka uzenzele. Abanye ngabathenga imali emsikeni omnyama, abanye impahla zivela eGoli labomalayija. Ngilethemba lokuthi iziphala zemali ama-bank lawo azancede lapha lalaphaya. Kodwa nje abangela izimali zangaphandle ama-free funds, hayi, ngibona ngathi mina bazabhuluba, bathwele nzima. Kodwa uhulumende hatshi kabanikanga imali, wabathembisa amanga.
Usomabhizimusi njalo elilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle kakhulu.
Kakhulu sibele umnotho welizwe uvele ukusukuma ngenxa yokusebenza. Nxa abantu besebenza izinto lazo ziyathuthuka. Ngakho-ke uhulumende into ayenzileyo ubona angezelele amahola okusebenza ora hangi nekuhle noma nje sokwazi ukuthi kule ndaba le COVID-19 esezibana sisicile singena phansi kwembheda sichacha kodwa uhulumende laye ukubonele ukuthi hayi mana abeleke vula mbijana mbijana sinethemba bana very soon sizafika kupoint engayi uzavula zamtshoso sibili ukuthi kodwa hayi into le sesiphila layo sesihamba layo sesikwazi ngesikhathi zonke umuntu kumele uhlale ugeza izandla ngesikhathi zonke ube nemask ngesikhathi zonke kumele usanitize izandla zakho sihambe sisiya phambili ngoba ukuma sisima akushoze ukuthi sisendawo. So uhulumende nithi ngurhulumende wabantu okhangelayo ebhalansa phela between umkhuhlane okhona we-COVID-19 abhalansi njalo lo mkhonomi ubana kona kungama futhi abantu bagcina sebesidla luklubhu ungaseseluhapa. So-ke uhulumende wenza njalo okhangelayo ebhalansi za ngurhulumende omuhle kakhulu. Siyakubongela kona kubana ubana bakubonele kufanele ubana angezele amahola from 8 AM bathi 6:30 AM sobele ntambama bathi 6:30 AM. So let's hope that now we see how we are. We can't even hear
omunye njalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukwengezelelwa kwamahola omsebenzi akusoze kuphathise umnotho osubhacalele ngomkhaba.
Akusoze kuphathise kangaka ngoba ezinye izindawo zamabhizinesi kazikavulwa. Sikhangele ukuthi wonke ama-government departments anjengama-passport office akukavulwa, izimra kayikavulwa, i-VID yokuthestwa khona izimota labantu kakukavulwa. Kungaze kungezelelwa ama-hours lawa ezilongo lezi ezindawo zingavulwanga akuphathisi ngoba sikhangele labe-transport abama-bus, private buses, lama-combis abakavunyelwa ukuvula. So kungezelelwa kwama-hours nxa abantu abaningi kumbe amabhizinisi amaningi engakavuli kakuphathisi lutho.
Kwamanye amazwe afana lele Melika, ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kubonakala njengendlela yokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngoba kusehlisa ukuminyana kwabantu ezitolo njengoba belakho ukuhamba ngasiphi isikhathi lapho okuyabe kulabantu abalutshwana abathengayo kumbe ukwenza ibhizimusi. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. UZulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakansila awe MDC Alliance ngabebandla le MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-8:30.
See you. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.